Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ibandla lezano PF lithi umhlangano walo uhamba kahle njalo likhangelele ukuphuma lezinqumo ezibalulekileyo
into engayisho ukuthi khona inyama isikhona ukudla kukhona wonke umuntu onxusiweyo njalo wonke umuntu ozaba lethuba lokuthiki afike emhlanganweni lo uzathola ukudla
kodwa abanye bathi umhlangano lo yikuchitha nje imali lesikhathi owezano PF
akulanto eyakhayo engacutshulwa ngabantu abayikhwama makhulu amakhulu amaningi nxa kusesula yona icabinet yabaphathi mhlawumbe
Lamhlanje silengxoxo lolikhwa okancube umhlabeleli oyimbongi njalo osanda ethula indlikizane yedlalade elithiwa ngaliwe.
Uyawulithule yakazidzali yazi ngiyangibukele ngubaba chaye luvalo uthi kumbinqa zokufika wakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlelo zomhlangano webandla lezano PF owenziwa kanye ngomnyaka ziqhubeka eHarare lamhlanje. Kusenziwa umhlangano wedalele Central Committee kukhangelelwe ukuyahlangana esikolo semzingwane esigodini ngolwesine. Ngomgqibelo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula lomhlangano ngokusemthethweni ngemva kokuba sokwazisiwe uZulu impumela yalomhlangano. Lomhlangano awukhangelelanga ukukhetha inkokheli lanxa amalunga evunyelwa ukususa inkokheli abayabe bengayifuni ngokuvumelana. Lakhonoko akukhangelelwanga ukwenziwa lanxa izigaba zebandla sezithe ziyasekela umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi abe nguye ozancintisa kukhetho lomnyaka ka-2023. Unobhala obona ukuqutshwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obethi Mpofu utshele uGibbs Dube wo Studio 7 okunengi ngalomhlangano.
Central Committee lapho siza reporta khona ukuthi amalungiselelo sefike ngapi. Ngolwesine wonke amadelegates azaqhubeka aye esigodini sokusaxaxiswa umhlangano ngolwesihlanu ekuseni. Umhlangano uzathatha amalanga amabili lapho kuzakhulunywa khona izinto eziningi kakhulu izinto eziqondalane lama intuthuko yesizwe sethu njalo sikhangele ukuthi khona iparty labantu bayo amalokhuze nama-members eparty bakhangele kanjani ngama-resolutions athathwayo kumnyaka opheleleyo lalawa amatsha lalawa asekhangelwe langakakhangelwa so kunenge sikhangeleyo ukuthi siza kwenza emhlanganweni loqathe kangaka kodwa into ethabisayo ukuthi khona sibelokujabula okukhulu kakhulu ukuthi amalungiselelo awesigodini emasouth aphezu kwakokuqondo okumangalisayo
nxa sikhangela ke umhlangano lo singathi kuyabulawa inkomo ezingaki kuzobuya lokudla okuyabe kukhona njalo le mali ezasetshenziswa kunengakanganani konke khonokho Mpofu
into engayitsho ukuthi khona inyama isikhona ukudla kukhona wonke umuntu onxusiweyo njalo wonke umuntu ozaba lethuba lokuthiki afike emhlanganweni lo uzathola ukudla ama-delegates siyathembisa kakhulu siyacebisa kakhulu ukuthi bengabuyi bethwele ukudla lokho kuthiwa ngumphako ngokuthi ukudla kuningi siyesaba njalo ukuthi khona ngendaba yemikhuhlane leminingi okuthiwa yicholera nxa abantu bezabuya bethwele ukudla amalatsha kungaba lobunzima empilweni yabo ngokuthi abantu abazabuya babevele endaweni ezitshiyeneyo and iindawo ezitshiyeneyo kuyenzakala ukuthi ezinye zakhona zibe le mikhuhlane leyo engathi ingahlupha abantu. Ukudla kuzaba kuningi, inkomo zikhona, inyama iningi, isitshebo siningi, umpuphi iningi, konke i-right ungqutshu kabe khona konke. Kodwa into ezaba lo mehluko nje lamanye imihlanganiso akhe sayenza ngaphambilini ikuthi sizathatha ilanga elilodwa sisebenza umsebenzi njengomsebenzi. Kuthi ngesabatha sesilungiselela ukuthi siqedise sibuyele emakhaya
ethu. Siyake sizokuthiwa-ke ukudla kuyaqanjulwa kwesinye isikhathi uzokuthiwa hhayi omunye uthetha umlenze watsha amanzi akusozokube
abantu Dube umuntu ngumuntu yisi ngokuthi omunye umuntu vele nxa eledlozi kumbe elohlanga lokuthi aqambule izinto zabantu yakukwani yazama ukuthi akwenze konoko. Kodwa into engicebisa ama-delegates amaningi ukuthi kulamapholisa esizawafaka kuwo wonke ama-departments akhangelane lo mhlangano lo ngombuthano lo.
Alo-ke ngumnumzana Obethi Mpofu, unobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla le-ZANU-P F ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena oqala ngokuchasisa ukuthi kungani umhlangano we-conference ungasoze ulungise umnotho welizwe.
Akulanto eyakhayo engacutshungulwa ngabantu abalikhwama makhulu amakhulu amaningi. Nxa kusehlula yona ikhabhinethi yabaphathi ntambo, kusehlula ipolitipro, kusehlula i-executive committee, kutshengisa vele ukuthi bafuna nje ukuvala abantu amehlo. Umnumzana uMthuli Ncube walungisisa i-transitional development program, waselungisisa i-national budget ka-2019. Angikholwa ukuthi kule nto engakhulunywa engidlula khonokho osokusele i-implementation kayenziwa ngabantu abalikhulu.
Ezinye izigaba zelizwe sezihlezi athi nguye umongameli Mnangagwa okumele ancintise kukhetho oluzayo ngo-2023.
Kumasinyane ngoba antshi siyazi ukuthi sisacabanga umama uMijuri, uMaya Mijuri esithi yena ukuxotshwa okwenziwa abantu awusize kuqede ukuxabana kwama-factions. Into zama-factions izithanu zeli siyaqala ngo-1963 zilokhu zikhona. Sengibona ngathi khathesi njengoba sebexabana ukuthi kumbe umnumzana Chiwenga uzafuna laye ukuthi akuthi sebezamuhle bahle bamvale khathesi. Ilizwe liyahlupheka, liyopha igazi, akula petrol, akula for the current, sebekhuluma ngo-2023.
Kukhona ukubangisana phakathi kukamongameli Mnangagwa lomnumzana Chiwenga kumbe yikuloba nje kwentathela izindaba?
Yes. Yizo abantu abaningi bekhuluma ngakho ye phela akula umuntu ongafuna umbuso yena uchiefi ngasisho ngasiyazi ukuthi kungamthokozisa ukuthi abe ngupresident kodwa phela lokubulibula ama constitution zabo. So sicisala sisizwa ukuthi ngikhuluma ngakho ukuthi bayaxabana njengokubona kwami umuntu ovele egwanisa ukuthi abe lokuthi kombuso kathesi uchiefi ngaphela nje ngiyothwala umbhobho. So nxa bathathe lo mnumzana uMgabe umbuso ngompopo, umuntu lo mpopo la uyabe uresay angikhola ukuthi uMnangagwa engakwanisa ukuxabana lo muntu othile umpopo ngoba yena vele kanampopo wakhona. So imbona nje amaphepha nje ayabe khuluma nje ngakho.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ake sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi uhulumende uphakathi kwemizamo yokulungiselela ukuba kungaswelakali amafutha ezimota ngekhefu lekhisimusi. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshelele liphephandaba ukuthi labo abazatholakala bethengisa amafutha epetulo le-diesel ngokungekho emthethweni ezidaladeni bazajeziswa kanzima. Iphephandaba leChronicle lithi umnumzana Sigqokoqela Mphoko, umntaka mnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe, useye emthethwandaba ukuthi iziqondiso aziphiwa ngumthethwandaba kucala lakhe lokweba imali kaziyekethiswe. USigqokoqela ubikwa wethusela abafakazi kucala lakhe lokuthi wathatha imali yezitolo zeChoppies edlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-$50,000 okubangela ukuthi umthethwandaba uzibisele lezi ziqondiso. Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli be-Studio 7, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukuzithumela imilayezelo yenu, libingelela isihlobo labangane kumbe ukucela ingoma, siliqhunisele zona.
Ngithanda ukubingelela abantu be-North Shangane, abafana bami bakokapu kumonke, ngibe sengibingelela obaba uSamthungameli, obaba uSilvester, onamadawu labosamadawu losobhuku wethu osango lonke. Ngithi ngiyalibingelela lonke omangena, ngiyalibingelela lonke, ngiyalikhanuka ngosuku kapu ngapha e-America.
Mnigama nguPaul Love. Linjani basakazi, mnigama nguPaul Love. Ekhaya ngibuya eFlagbos esigabeni se-1S, kodwa ngokuhlala ngihlala la eJohannesburg ngomsebenzi. Masikhuluma ngekhefu lekhisimo silalo nyaka, mina ngibona ukuzoba likhefu elizobe limnandi ebantwini abaningi ngenxa yokoma kwempilo okungakhona lamalanga, ngoba ngathi uyabheka manje izinto ziyasilela emashopu, abantu abanazimali, amafutha ezimoto, kusho nje lathi sibuya ngaphandle kusomelele, ngoba wawazi nje ukuthi uma ufika ekhaya uyoqala kuphi ugcina kuphi. So mina ngilibona lilikhefe elimnandi. Sizohamba jasi nje ukuthi ukuphela komnyaka lokuqala komnyaka isikhathi nje lapho abantu abahlangana khona, ikakhulu abantu esoyendana ezihlukahlukene, kusho nje sobe sihambela nje kuyabonana ukuthi nje sibonana nje nezihlobo, nothi ukuthi mhlawumbe kuyathakazelela ikhefuleli, ngoba hayi into zinzima kakhulu. Imali asinazo, asazi into ukuthi manje imali yakhona ukuthi uma ufika ekhaya uzoyisebenzisa kanjani. Akusena nje into ongayo ebambeka ngesanto ukuthi uzofika wenze, awazi. So hamba nje ukuthi uzobona khona ukuthi uma ufika khona le kuzobe kunjani. Ngiyabonga basakazi.
Alawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1-202-465-0318. Lisithumeleke imilayezelo yenu, libingelela izihlobo labangane, lokucela ke ingoma siliqhunisele. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump izolo uthe kalani lokuthi engasiwa edalela ephalamende ngenjongo yokumsusa esihlalweni okuthiwa ngesilungu yi-impeachment, ngoba akethuki ukuthi imali athiwa wafumbathisa amantombazana yayingayisiyo yokhetho njalo kayephulanga mithetho yokhetho. Elakwele France selifake ilizwe esimeni sengozi kulandela ukudutshulwa okwenziwe abantu abathathu bafa izolo emkambo othiwa Christmas Market edolobheni leStrasbourg. Nanku okunye okwenzakala khonapha kweleMelika. Lamhlanje silengxoxo lonkosazana Suku Ncube odabuka eZimbabwe oseleminyaka engamachumi amabili lambili, 22 years ehlala khonapha kweleMelika.
Ngomumo osekhaya, ukuthi nje mina ngingumuntu othanda ekhaya, kodwa sesikhangela nje umumo nje wona wonke. Ha ekhaya bengikhona ekhaya 2 weeks ago ngahlala inyanga yonke. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu ebantwini abahlala ekhaya ngoba imali kayikho, amabhondi anzima ukutholakala, kuthi imali yakhona i-rate yakhona isiwile. So kuba i-advantage yithi esivelela ngapha e-America ngoba imali yethu i-US lethu lile power.
Yeah, usolesikhathi esinganani uhlala lapha e-America?
Mina ngile 22 years ngihlala e-America kodwa every year ngiyahamba ngisiye ekhaya.
Ubona njani impilo yalapha? Singasaqathanisi le ekhaya kodwa sikhangela nje eyalapha impilo, uyithola njani?
Uyabona impilo yala ifuna umuntu o-serious. Kayisikho ukuthi nayo ilula. Lapha kusetshenzwa nge-hour. Akufani lekhaya ukuthiwa kusebenzwa ngenyanga ungazulove uyakhola imali efananayo, amalive ekhaya made kulala. Lapha usebenzela every hour, kuyasetshenzwa. Kodwa nxa sesibala nje i-good living year, sihlezi kuhle kakhulu, ukudubeka kwalapha kungcono kulokudubeka kwekhaya. Kodwa wena ngokwakho kufanele lawe ube ngumuntu okwaziyo udubo walulanda la. Kufanele mina into engingayitsho ukuthi ebantwini abahamba esikolo, isikolo sala silula, silula lokusihamba, lokusingena kulula. So ikakhulu mina ngingunesi, so kuba lula kithi ebantwini esahamba esikolo. Okwala even labona ababangahambanga esikolo abazimiseleyo emsebenzini, banenge sibili abangahambanga esikolo kodwa bebe hard working. So sokusiya ngengqondo yakho, lamandla akho, le seriousness yakho. Ngoba kufanele ube kwazi ukuthi kawukho elizweni lakini, but uselizweni elabanye abantu, ukuthi ungakwanisa ukuthi ungawona ubiselwe. So kufanele uzigcine wena ngokwakho, ube yazi into owayilanda lapha, ube responsible. But nxa ungaresponsible futhi ebantwini abadakwayo, abantu abathanda into zokukholisa bekhohlwe izinto abazilanda la, kuba lobunzima futhi lokuthi impilo yalapha ichiyene ngokwekhaya ngokuthi asincedani njengabekhaya ukuthi uthiwa umakhelwane uza kunika isawudo, umakhelwane uza kunika lokhu. Lapho uzahliya kwanisa ukuhlala iminyaka ungamazi lo makhelwane wakho lokuthi ngumuntu omnyama kumbe lithiwa noma lihlangana so alibingelelani.
Manje bona abadabuka lapha, abazalwa lapha ikakhulu abansundu, lidlelana labo njani? Liyanxusana yini ezindlini lapha libaphe labo amacimbi lokunye okunjalo, kumbe vele liphila impilo ezehlukeneyo?
Uyabona lokho sokusiya ngabantu, sokusevele khona siphila impilo ezehlukeneyo. Singabe nje sikhona thina labo makhelwane esiwelelanayo, njengami umakhelwane wami siyawelelana, kodwa ukuwelelana kwethu yikuthi hawu linjani, sengidlula laphana, noma nxa ithaya lakhe liponjile noma elami liponjile, kungincede ngalokhu lalokhu. Kodwa so kuwelelana lokhuyana ukuthi woze ngivakatshela nami ngizokuvakatshela, kusasa siyavuka sinatha sonke, kusasa siye ephathini sonke. Hayi, yikubingelelana nje kuphela ukuthi ngibe mazi umakhelwane wami ukuthi ngumuntu onjani.
Bona nxa bekhangele abansundu ndwabo kuza bakhanya benjani bona abazalelwe lapha? Ababona ngani selizobathathela imisebenzi na?
Hayi, ukuthi anje yabona ukuthi abantu kubavele banjalo, singabe kube ngingakubeki ngendlela embi. Uyazi ukuthi nxa uselizweni uthola kawukuboni ukuthi ulenhlanhla engakanani ukuzalelwa lapha until uziphume elizweni lakhona. Abantu balapha kabaqakathekisi ilizwe labo ngendlela okufanele beqakathekise ngalo. Thina abantu esivelela phandle edutshweni, yithi lapho sidubekele khona, yithi esibuya la sizosebenza kubudubo lethu siyalazi. Ama-examples engizawanika yikuthi ikakhulu isikolo. Abantu abazalelwe la bane isikolo samahala, yonke into bathola mahala, ama-government assistant. So yona i-government ivele iyabadedesisa, kodwa labo instead ukuthi bekhangela ukuthi isikolo ngesamahala into le izangenza ngibe ngumuntu ongcono, badlalisa amathuba wonke lawo. Kodwa bebe sebethatha i-advantage yokuthi iyabanika ama-assistance njengama food stamp, okungayi ukudla xa bengela kudla, sebehlala phansi sebevilapha ngoba abantu khona balokuvila. lokuthi kwesinye isikhathi I think kumbe yi-cultural difference ukuthi uzabona ukuthi umama nguyotshitsha emsebenzini every day, ubaba nguyotshona egcina abantwana endlini, okungafanani lokwethu ekhaya ukuthi ubaba nguyosebenzayo umama uthani uhlala nabantwaneni. Nokuthi ngapha ikakhulu ngapha futhi thina singafika ngapha sesitshintsha amadayipha abantwana, sesisenza nakusela ukuthi lo ngubaba lo ngumama, sesisenza konke sonke sekuyokufana naye.
Kuyezwakala, ayisibongile kakhulu. Ye, ungabingelela. Hayi, siyabonga uzabingelela ke kusasa usuku sokuncube ebesixoxa laye ekhonapha edolobheni leIndiana kwele Melika. Okwakathesi ke sesilipha ingxoxo esiyenze lomhlabeleli oyimbongi njalo osanda yethula indlikizane edlalade elithiwa Ngaliwe.
Dear darling, Thandwa sami, my sweetheart, my honey, uyisiqabhobho, uyisiqamla mayezi, my chocolate, my tambo lenkuku, uyisimomondiya, ungusomoya wami, awu sithandwa, thatha uthando lwami.
Thatha uthando lwami. Thatha uthando lwami. Thatha
Yemnumzana ungasitshela ukuthi abalaleli bafuna ukuba kwazi ukuthi kanti vele uLikhwa okancube ngubani kahle kahle.
Ulikhwa ngusaphethathi ndule into ngumfundo zokuthi njalo mabona phela nje ngokunangi la mbenga siye mafazwe njene Japani izele nkayi hospital ngakhulela koBulawayo ngasebefunde eMkombane primary school ngasuka ngaye eMthabisa high school ngamafitshane ngasesiyazi ukuba yunivesithi ngaqeqesha ngaphela kulesi sigaba.
Yisigaba bani wafika kuso?
Kathesi ngani ngifunde eBidana ekhaya ngine degree ngazithole eBindura elesayensi then ngile quantity surveying engayithola lapho eBulawayo body ngise ngisuka sengithole zonke ngasengisiba inspired I think ngangise primary sixty sesithoka kuduba senena thaizibongo zakhaa ngazithaizibongo zakhaa ngazithutha ngasengisuka laphona ngacabanga ukuthi idoli iyayenzeka ngaqhubeka njengangamfika emhlabeni bangifaka lami i-public speaking ngashaya i-public speaking ngasekule nto yami mina ngikwanisayo ekuba imboni ngasengibova umboni ngishaya inkonzo
zabobhoengizaphenduka ngiphumbula wena sithandwa obakho ubuhle bume njalo ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe imlomo uyinkanyezi yenhliziyo yami.
Suka lapho ngasengithi ngiqeda isikolo ngahlangana lwababhedi ngatwababhedi ngatiwa sengiconnect-a nocooksman. Ucooksman nguye oyenza uLikhwa abe yilokhu ayikho khona ngalesi.
Hhayi, kuyabongeka. Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi uzwe idlozi lokuba yimbongi liphuma lapho? Siyakubona nxa lapho usubhonga laphana, hhayi ungani kuyabe kusokukhona okunye okukhona. Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini okuyabe kusenzakala kumphana oyabe ukuzwa.
Uyabona intolo yangazithinjani yazi ngiyangingibukele ngubaba shayela uvalo uthi kumbini ngazowufika owakithi mina yiphashini mntakababa into leyi ingena enhliziyweni yami ngiyikhiphe enhliziyweni angiphombi ukukhuluma ngiyahlala phansi ngikuphikisa kwinto wakho oluthi right umuntu ofuna ukuzwa lolu daba kufanele aluze njani, umuntu kade ngalubuyeka lolu daba ubuya lubuyeka njani ukuze lizwisiseke. Yabona ngizama ukuletha isintu, isintu sikholiseke, isintu sibe mnandi.
Akuzitshaya izibongo zikaChaka Sizwe
yileziyana zithi bhidi elimnyama ngomlomo elithethwa ngezihembezi zamadoda umfitshane
wakithonjobokaibhidi elimnyama ngomlomo elithethwa ngezihembezi zamadoda umfitshane wakithonjobokazinyathelwa kathi ezabade ziyanyathelwa ezabade ngushude kalanga ezabade ngushaka kasenza ngakhona inkwenkwe zendlela ezitimela ilanga eliphuma endlebeni yedlovu laphuma amakhweza abikelana utshani bubude busemahalikhaya
wayethe
halala
manje ungasitshela ekuhlabeleni lapho ukuthi khona kuqale nini ukuthi uze ufike kusibanga sokuthi uyagcindizela ingoma ephumayo ilalelwe ngabantu?
Ngo-2008 qala ukurekhoda angelokhu kusibanga emva ukuthi ayi R&B ngifuna ukuhlakela into zisofisof awukuphilayo ngomunye umuntu engathi zwana ndoda mina ngiyimboni ngashaya ilikhweni eyayikhuluma ngobubi
Ngiyabona amadla lade wakho awuqala lawo wapha amagama esilungu. Wawuhlabela ngaso yini isilungu kumbe ngamagama nje kuphela?
Ngamagama nje kuphela. But lana ama-album lana awu-3 awuqala. Bengisiba kakhulu le nkonzo ezilesithiwa phakathi. Ingxenye bezisiba ngu-5-6 wa-album, ingxenye le-7 kumbe i-album le-10. Ngathi ngisenele ukutshaya ingoma lana lokhu kufumana ethi wemancube evumelani sangoma.
Ontaba
kayibhodwa wayibhodwa kule siqhotho malandelilanga balilandela lazilatshona kunina onkatha kayingena ekhaya yangena kubula inkaba zabantwana umzila kawulandelwa umzila nkathi umhlansi ugabadeni bayethe ulikhwa umfokancube.
Hayi, isibongile kakhulu.
Kubonga mina wa.
Sondela ntokazi ungesabi ntombente ngizinikele ngaphelela sondela ngikukumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyoma umkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukiyele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawo uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinganje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombaza come standapana come ntombazana come standapana come ntombazana come standapana come ntombazana come standapana.
Kude mani yiniki zela abantu zebantwini asibe mathandeni singabisempini ukwenda kwelwa ngumthakathi kakuchayela mathambo iqome ntombi ngibe ngunowa ube ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqeda ngiziqhansa bula zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona okunye akuthanda ikho lokho ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Ni
ngikome ntombazana ingoma emnandi kakhulu isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe njalo kusasa ekuseni ngo 6:30